Angithi sonke siyazi ukuthi izanu ingazama ubuchili bayo bonke, ingaqalisa ukwehluleka. Umuthi wabo omkhulu ubudlwa ngudlwambo, okutshaya abantu, ukuthisela abantu izindlu, baqalisa ukwethusela abantu ukwenzela ukuthi abantu bafike esigabeni sokuthi yebo sizafa, yekela sibavotele, kumbe abantu bayekele ukuyavota ngoba bekwazi ukuthi singavota noma sivote singavotanga siyahlukuluza thiyanini lapo. Izani singena-ke ungavumanga uzulu wenke.
Nanto udaba mnumzana Mkandla, wena uthini ngodlakela lolu oseluqhamukile elizweni?
Hayi, udlakela lolu oseluqhamukile ngolwa ngamabomu njalo lwenziwa ngabantu abangaziyo ukuthiwa khona impi kwini kumbe i-violence kwini. Ngabantu nje kuphela laba abathunywayo laba abangazi lutho impumputhe. Kodwa ke kusasa yena lowo lokhethayo ehlukuluzwa lowo uzabisela ezama ukuzivikela. Ekuzivikeleni kwakhe akusafanani lokwayizulu, uzazivikela ebese wina. Uyabe sezawina, ewine yonke into, elwe, ewine impi yangkhona, ewine i-battlefield yangkhona. Ngakho kudlwangudlwangu lobo asebeqalisile ukulwenza lolu, hhayi, akusukume la zinkokheli ziphakathi kwelizwe leli zixhasane le nkokheli zomhlaba ukuthi lokhu-ke thina sikuphethe njani, phela kasiphathanga lutho, induku kasilazo. Abahloniphekayo banjengobokhumalo umama njengoba bekhona lesephalamende lapha, ababatshelane ngaliqiniso ukuthi lokhu phela kuzakwenza ukuthi okade lokhu ekunika umhlathi ecine sithi umhlathi wakhe usubuhlungu kakhulu ebesebisela. Uzabisela kungathi ukuthi ujonge ukubisela, kodwa uyabevika ezama ukuthi khona ezivikele, kodwa kuzamemetheka ngoba nizani yona ngokwayo kathe sikaseyozani liyana siyazi siyizani yamayouthi abangazi lutho nje, impumputhe eziphiwa imali kumbe eziyengwayo ukuthi ilizwe leli lalimi njani. Abayibo abanikazi sibili bezanu ama-veterans lama-ex-detainees labanye abantu nje abayibona yini, ababuyeli futhi lapha entweni enjenge-violence, abasoze bekwenze futhi. So laba abafuna ukusetshenziswa laba kumele bezibuze kathathu ukuthi basetshenziswa phezu kukabani, ukuthi bethini.
Ye, ngiphenduke kuwe Nkosazana Khumalo. Sike sabona eminye imbiko lapha emaphephandabeni ethi yona kungakusenzakala ukubana ubudlwangudlwangu obukhona ikakhulu eHarare bubangelwa ngalinye ixuku le-MDC. Uthini wena ngakho kona?
Kule nto eqakathekileyo njengezalwane zaseZimbabwe ukuthi siyinanzelele, lokhe izani yabusa kuleli lizwe esasihlala sikuzwa ludaba lokuthi izanu divides and rules. Yingoma esayizwa angisakwazi ukuthi intolontolo. Umsebenzi wezanu yukuthi isibophanise imisila, siqalise ukulwa sodwa labo futhi bephakathi abangabaqali bendaba yena le entshukuthizeni bese kuthiwa yithi besenzela ukuthi uzulu phandle abe sesithi no amabandla aphikisayo lawa abayazi into abayenzayo. Yi-divide and rule eyenziwa izanu ngoba kumele sikwazi ukuthi sonke silwa into enye, sifuna ukukhipha izanu esibulele ilizwe. Namhlanje nje limbuya ngoludi ngendaba yezanu kodwa bona bakhomba ngowaphakathi. Lingangena kumabhorodoyi bruku abo lapho abakakhona inkamanzi ziyawa. Thina ngapha edubekayo sihlaba umkhosi ekuseni eminja ntambama ngabantu abalutshwane bazasibophanisa imisila. Thina asenzeni okufunwa nguzulu ukuthi sizikhiphe ebugqilini lobo. Abantu abethu bahambe bayesebenza, namhlanje sijwaya ngabantu abethu ngokuthi wona laba abantu abasingcindezelayo sebethengela anto abathi into ezidakayo antana sebehlanya ngendaba eyodwa ngabanamsebenzi sebephumile ezikolo sebebhazile imisebenzi wa bayaphuma emaredeni besithi khona bona bavule imisebenzi eyi-2 million. Kodwa udube ukuthi thina amazimbabwe esingacabaniyo azange sibuze ukuthi which economy formal or informal. Kanti sithi bona yibo abenza ukuthi kube nama-vendors lapha phandle la ababanika malini ukuthi bayethengisa ama-toothpick, akulasenti ababanika yona. Bahleka abantu abethu thina sabafundisayo sithengisa inkomo sithathele izindlu. Hayi bo
mnumzana Mkandla, ukhetho luyasondela, ubona ungani luzamemetheka ukwedlula okukhona kathesi na?
Udaba lwe-violence lolo lodlakelwa luzamemetheka ukwedlula kathesi ngobana yona izanu kayibambananga yona yodwa. Izaqalisa yona yokodwa ukulwa yona yodwa ngaphakathi, belwisana nje bona bodwa kube sekumemetheka kuyebamba labangaphandle njengoba vele sokuqalisile. Yatsha imoto ye-MDC zona lezi ezidlulileyo, kuneke sikuzwayo lapho ukuthi khona sokule kwethuselwana lamatitsha ayafosela ukuthi emhlanganweni konke khona i-violence yona liyana kodwa kudlakelo lolu luza kubamba kakhulu ngaphakathi ngoba ama-overtrain kasabambananga ngaphakathi babe sebechithekela ngaphandle kube sokusiyamumatheka kuyewela kwezinye izindlu